Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edwale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uBhengula yasayinela iboda yeSouth Africa. I-91 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iboda yeMyati River, iJameson Line, okuyiyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba semaNdebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legweta lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ule nkohlakalo.
Okungithandise kakhulu ukuthi abantu bezokungela muntu ozibefanele kungena ngokungithakusile okuthi mawufika lapho phethe wamba kusehole onke umuntu bengena ongabiswale ukuthi inezilongo uyishakhabizingela abanye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lomkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edwale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awakawancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, i-MRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo nangokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama-councillors lama members of parliament. Siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKwekwe, yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo CCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uLobhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebo naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMyati River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMyati River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezikhathi siya phambili umkhombandlela sizawuyendlala, lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasisi. Kathesi MRP ibhizi safundisa amamasisi ngokuqakatheka ukuthi babezazi identity yabo, ngoba babengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathebeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungenasivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lowo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi, eyami boundary igcina la. Kodwa njengoba ngitshile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngengu Paulo kwamandla.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi, amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona le. So siyakwazi ukuthi laye inkosi yomzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo, bonke bebusa in fraternity buhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo, lokhu nyokunjalo lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuwenzakala, uwena ukubona njani lo?
Into engathiwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party, kwakuzwisisana lokuwelelana, ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwa sungulwa libandla lezani PF ukungcindezela isigaba seMatepeleleni.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zeGugurahundi, zama education opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere. IMatepeleleni or umthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sesiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe, abantu abaningi kwaba labantwana, kwaba loku trader okwama goods nganthwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabengizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama-benefits lani lani loku wonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcolileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla le-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulokhetho olwenziwayo yoimpenzi batasilokhetho bathi bakufanele kwenzakala ukuthi kube nendawo lanommeshinje ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba ngukhanso, kungaba ngu-MP, kungaba ngufeda, kungaba ngama-PR kubandla le-CCC uhlelo lwendakaliswa emawadini wonke. Singerali esikuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzakala kunokuthula. Kungaba khona lapha lapho esingakatholi ufaka okugcwele ukuthi kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula. Ngidlala abantu indlela okwenziwe ngayo ley'khathi esibakhanya nje xa sithoba izakhamizi bakhanya bayithokozelela ngoba eyakuqala yayisho ukuthi ama-franchise ayephathi quality issues and quality for change yiwo ayehambe siyakhetha abantu kodwa ngakhetha umuntu uthi ithintile kade sokuthiwa abashayi bazikhethele umuntu ngendlela ungene kwehole lapho ungeka khona abantu sebenomethodoukuasibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yokuhlela okulandeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo mbe singathi inketha bechabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Kuliqiniso yini lokho sibini?
Ah, ayiloko imisebenzi yesitha isitha siyazama ukuthi yonke into siyidu ukwenzela isiqhabani sabantu nakho abantu bebanda liphephisa kumbela abasekeli bakezile sile sikubala ukuthi kulezindane zingaphathe eqinisweni leyo yinto engasiloqini injongo yaleyo abantu ababhalezentengale kuyindlela yokuthi bafisa ukuthi kube lomxhufana phakathi kwabantu kodwa iqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona abantu bakhethiwe nje bakhona abantu bezindlela abangenileyo bakhona abangenileyo bakhona abantu besizendeni abangenileyo bakhona abantu besitolini abajiileyo so ngezindawo zokukhetha nje umuntu so lokho kulani babadluliyana hhayi asiloqiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu esiyaziyakhele iphoyise ukuthi zingahambi kodwa hhayi lokho siyakwethuki abantu bazikhulumela into la okuzwayo ngokuzwisisa kwenze nezakhamizi ukuthi amazwekana abantu abanomnetho sebezaphambili besiya kuveti kodwa kanti ahleli kuveti ngenzakalani kodwa bona ngathi ukuthi abesenzakala into ekhanya libisa nelisi babona kambe ngoba labantu ukuthi babhala ama-CV yabo bengali bezokhala khona ukuthi wena vele ubhile njani i-community ngoba ongathi kuyathakha imzakathini sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV kona bana kuzathi nabankethe laba ngoku bazama khona ini abazahle baphume inxa yomeshado sokuthi uyathola ukuthi kala budlelwano kala nto ezabekayo asebenzana necommunity laba khona abantu abathi abanyamalala baso siyakhethe babonekelekhona so kuyindlela yokuqhabela into enjengazenele ujingalayo
ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu
ngizike iy'ndawo ezimbili endinazeleleyo abantu ngibone bephathela and okungithabise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ebefanele ukungena ngokungithabisileyo okuthi uma ufika lapho ukhethe wahambe kusehole onke umuntu bengena ongazwale ukuthi ezongo uyisakhamizi ngena bani nawegqabu khona fana kungithabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi awutholala namathemba emnyango ukuthi hayi laba abangeni yena abakanjani khona fana kwakufunza kube ndele umsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa ake sizongena wonke umuntu indawo ezingithenisi ziye kwenjani lakuthi kanti ungahambe kwezethu umuntu owile ngenehole.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkumba.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eZak ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibillion elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Munzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sangena sanibona Studio 7 basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-Chepusini nezano iy'ndaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Seze sizwa Zani PF Chepusini Zani PF kanti le Studio 7 yeZani PF ne-Chepusini na ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-Chepusini abalandeli yeZani angikhethisa ngothi bengibuza nje
Studio 7 ninjani? Siyaphila hhayi bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona umuntu osupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula ugawula asimuzwa kahle izolo lokho ebethi sokuyo amavotini sekuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani namhlanje ukuthi abamoshayo kababoshwe waye ngasho ukuthi upresident wakhe akaboshwe akuboshwe upresident wakhe kuqala siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba naye uyathinteka phela kusho ukuthi kahle yasibandla lakhe lonke lingcolile angibone ukuthi
Studio 7 linjani? Ngathi siyaphila ekhulu kabo ukhuluma ngolimi kaNosigaba ngona iye ngomagwayi ara ngicela ke lesifuze lesifuze 7 abantu bezano labo kanti kahle abakakhathala ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma khona thina sibhizi siyahlupheka ayikho into ekhona nje ekhala phana udubo lodwa yisekisa ilizwe lakithi selijikela aba yisekisa ilizwe lakhe li-right ngalani indlela kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile buhlungu ngiyabonga
salibonani basakazi westudio 7 labalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement siyabonga ngokuqhuba kwenu ukhetho elikwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibonge nalala abade bethwele amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokhu kuzodiliza ibandla le-3PC uswabile usathane uyangekile libona abanye sebebhizi kathe sebekhayela hey 3PC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethe imhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha bangabafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho nyekelelwa lokwe 3PC ngoba kwe 3PC vele thina kasiyili alandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senze siyawafaka and ezawini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha epolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeka ibusa hey sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatisha ehlale phansi engakafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingelamithi amatisha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatisha abengafundise lesi bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatisha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali a so kumele sikunanzelele khona ukusekelane lama-disturbers sivotele ibandla le-3PC
lokazi omseli vuka njani njani lonke siyabonga inews yokukhuluma ngodawu 263 hayi siyalizwa zizwa inews lokho esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngamafitshane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-3PC noma ngubani owakade efisa ukuvotelile kuzeni iparty yas yes kuhle kakhulu ukuthi umuntu lomuntu asupport iparty but asizameni ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebengu izigebengu ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebreta bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena ujeketha so nangu usejeketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplan ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgurukudu phethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifa ezibhedlela amatitsha engaholi engafundisa abantwana ezikolo akuselanto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akulanto e-right elizwe yena uloke injoya kuphela obehambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ubeyoke ezihambe ezibonakalisa ngiyokuzeni cha sikhathele ngaye lo ozenza upresident eyisigebengu ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo honorable makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be 3PC ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama election ukuthi abantu bonke abe 3PC ama candidate ethu abazawini kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngasoze engene e state house la president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku 3PC ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-3PC ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe isekudubekeni sifuna ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU PF kufuze ihambe iphume ukuze ezimbabwe kube nenhlala kahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uchamisa awini abe ngu-new president wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe liphele sonke yena sisebenzele ukuthi i-3PC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lopres asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini 3PC kumele siwine i-presidential this year ma upresident chamisa engasoze ewine ama-MPs nama-councillors wonke awe-3PC kufuze aqotshwe kube lenye i-3PC ezakwanisa ukukhipha izano before 2023 angakapheli ikwesi kufunayo
salibonani ma-studio 7 nimegama lami ngumulukona nkomo mwentabo angaselefani hayi
kuqinisekile ukuba ukhulunywa ulwana ubhuti athi yena hayi donki engadlisute kakhulu uma uthi uyayithinta iye xa ingena iganga yayikho sathi ukhuluma iqiniso kanye sibilita liqiniso elipheleleyo sibililizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye esikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo ngesikhathi sempilo lakalilimile izulu lisina lilimazima lisezani livikela lapha lala layithembi izanu nasi izanu-ke yakhona le kathi sitshaya qeda umnotho wonke ma sebethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba basebethatha into zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleswene lazana le ndebeli iyababona ukuthi abantu bezana ukuthi bale momubi njani ukuthi usathane udlalela njani kiwo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa awayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho ukubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le Republican Party uwa ngupresident olika 2024, Trump angawina ngaphambili kwalokho kwenzakala kathesi ngoba abantu be Republican Party abaningi abavele bemsupport Trump bavele bamsupport njalo ele micimbicimbi yakhe etshekile ebolileyo into yakhe kathesi yona le ayibotshelwayo wayivele layo bayitshelwa abantu abazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa-January 6 balokhu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi i-election yatshontshwa lokunye okungamanga-manga balokhu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo-Trump, laba abancintisana lo-Trump, iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende ka-Trump. Bayamesaba u-Trump. Bengazange bamisane lo-Trump esitejini kangako ngoba lakathesi bayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa ngu-Trump ukuthi bakukhuluma baphumele egcekeni. Kupensi uphume emvikela esithi ukubotshwa kuka-Trump yi-politics, or abanye bathi ukubotshwa kuka-Trump yikuthi igovernment yakathesi isisebenzisa umthetho ukuthi incindezele omunye ufuna ukuncinta uba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupport u-Trump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni, ubona ngani nxa selinye esitejini sokuthi seli-debater sokwi-presidential election uzakhulumani? So yikho lapho uzohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana lo-Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owake waba ngugavena waphinda wabe kwi-UN esebenzela u-Trump. Wazikhulumela nakudala wathi na nxa u-Trump enguye ofuna ukuba yinomini yena akasoze angene kuncintiswayo kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo ku-Trump lasebantwini ukuthi wena wathi akusoze uncintisana lo-Trump? Mbona ngani nje kuphonguza yincikinqoza kodwa nxa kungaphumanga omunye umuntu oqondileyo oqinileyo laba abantu abaye basebenza kugovernment ka-Trump abasoze bamkhupha u-Trump sasalele kuyinomini.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. ngumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Ngumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Esingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.